Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngovulo mhlaka 29 kumvimbitho 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kukhona ukukholelwa ukuthi njengoba sebehlabile kungani akusabi le ndingeko yokuthi bona siyenze ama-precaution esingathi ngama-precautionary measures.
Abanye abahlatshwe ijekiseni ye-coronavirus ye-Victoria Falls babikwa sebewutshaya indiva lomkhuhlane.
Ebantwini benkayi kuqakathekile kakhulu ubuyela kwakhe ngoba nguye obe hambe waduhisa abantwana be-MDC Alliance.
Owayengumqoqi wenhlelo ze-MDC njalo owake wamela inkayi South edale lephalamende umnumzana Petniko Bebe uthi selilunga le-MDC Alliance. Umeli wemperengwa South ephalamende njalo elilunga lezanu PF umnumzana Alampofu ubikwa eqalekile wahle wabhubha izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ube oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abane belomkhuhlane lo. Asebebhubhile selokhe i-coronavirus ifike kulelinyakenye sebeyinkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1520 kuthi asebetholakale belayo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 36,822. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-COVID-19 izolo bazinkulungwane ezintathu ezilamachumi amane lanhlanu 3045 njalo abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezimbili ezilamakhulu phose ayisikhombisa 2663. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selokhe lolu hlelo lusungulwe ngenyanga edluleyo sebefike kunkulungwane phose eziyisikhombisa 68,511. Asebehlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezilichumi ezilamakhulu ayisithupha lamachumi amabili lasishiyangalombili 10,628. Uhulumende uthi liyalikhuphuka inani labavuma ukuhlatshwa. Uthi njalo umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uza kwamukela amajekiseni aphiwe eZimbabwe ngele-India. Phakathi kwamajekiseni azinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75,000 namuhla kuzafika amajekiseni azinkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu 35,000. Okwamanje iZimbabwe isebenzisa amajekiseni avele kwele-China abalisa e-Sinopharm le-Sinovac. Eyakwele India yona yaziwa ngokuthi yi-Covaxin. Kusenjalo abanye asebehlatshiwe amajekiseni la e-Victoria Falls babikwa sebewutshaya indiva lomkhuhlane bengasalandeli iziqondiso zokuwenqabela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Victoria Falls Residents Association umnumzana Kelvin Moyo.
Izakhamizi zethu lokhu kuyabonakala ekuhambeni kwabo kuyabonakala lezi ndawo lapha abasebenzela khona ezithize ukuthi kukhona ukukholelwa ukuthi njengoba sebehlabile ijekiseni le yecorona abasabi kungani akusabi le ndingeko yokuthi bona siyenze ama-precautions esingathi ngama-precautionary measures ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. So izakhamizi zethu eze-Victoria Falls siyazikhuthaza kakhulu ukuthi zibe ulwazi lokuthi ukuhlatshwa kwe-injection ye-corona virus akutsho ukuthi akusamelanga singayenzi esingathi yi-social distancing kumbe singasagqoki izayeke uzokuzivikela emkhuhlaneni lo. So into ebalulekileyo sibili ukuthi izakhamizi zibe yazi ngoba siyababona ekuhambeni njalo siyababona lalapho abasebenzela khona lezinye indawo abantu lapho abahlangana khona ukuthi abantu bakholela ukuthi njengoba sebehlatshiwe then kuya kungaselandingeko yokuthi kube lama-precautionary measures. So le into kuyayenzakala kuliqiniso lokho eliwuzileyo baba Nkomo, njalo sizathi sizama ukuthi through ama-city fathers ama-councillors lathi njengama-residents representatives lezinye inhlanganiso ezithile eze-Victoria Falls ukuthi asifake nini imiqhafazo leyi kuma-groups lapho esihlangana khona kungaba sema-church ukuthi sikhuthazane sibili ukuthi kusamele sihlale si-cautious ngomkhuhlane lo.
Bona abantu balwamukele njani uhlelo lokuhlatshwa amajekiseni lolo?
Izakhamizi ze-Victoria Falls zasukumela phezulu kakhulu ku-phase 2 yokuhlatshwa eyasungula e-Victoria Falls. Lokhu kukhonjiswa ngabantu sibili ababuyayo ngesikhathi bekhuthaza ukuthi bebuye. Kathesi njalo abantu lokhu behamba besiyahlaba endaweni ezithile. Bezikhona njalo izakhamizi ezinye kade zidinga ukuthi kuzakontinua yini abantu behlatshwa. Lapha sifuna ukuthi sazise sithathe ithuba lonalelo ukuthi sazise izakhamizi zethu ukuthi abantu bazakuma kuphela ngabantu esithi abakade behlaba abantu bemobile behamba endaweni ezithile ezishiyeneyo behlangana labantu. Kodwa ama-centers esingathi ngama-centers ama-established places ama-medical centers azaqhubeka njalo abantu besiyahlatshwa kundawo lezi kuze kufike lapho isikhathi okuzabonakala ukuthi inani okumele lihlatshwe eliza include the total 60% emele ihlatshwe jikelele eZimbabwe iyabe isi-achieviwe. So lokhu kuyasithabisa kakhulu ukuthi izakhamizi zethu zikuzwisisile njalo ukuze bona bezenqabele emkhuhlaneni lo owe-coronavirus lokuthi beprotecte benqabele umkhuhlane ukuthi u-affecte izimuli zabo even kumbe benga-affecta umkhuhlane lo ukuze kithekele ezingabuya endaweni yethu ye-Victoria Falls. So siyakholela ukuthi izakhamizi zizakontinua ezingakahlatshwa zizakontinua zisiya endaweni lezi esingathi ngama-centers awa-establishwayo asungulayo ukuthi abantu babehamba besiyahlatshwa kuze kufike esigabeni sokuthi bonke abantu jikelele babe sebehlatshiwe e-Victoria Falls.
Umnumzana Kelvin Moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Victoria Falls Residents Association. Umeli wemberengwa South yedale lephalamende njalo elilunga lezanu PF umnumzana Alan Mpofu Gasekho. Inkundla yeZim Live ibika ukuba uMpofu uqaleke wahle wabhubha emzini wakhe eMaswingo izolo. UMpofu wake waba ngumqondisi womsakazo weZBC kodwa wasuka buthumuthumu ngo-2002 ngemva kokubanjwa ezama ukwenza okocansi lomunye owesilisa. Ube lilunga ledale lephalamende ngemva kokunqoba kukhetho luka-2018. Kumaviki edluleyo uMpofu ukhuthaze idale lephalamende ukuthi lisungule umthetho wePatriot Act ozajezisa izizalwane zeZimbabwe ezizatholakala zikhulumisana labohulumente bakwamanye amazwe ngenjongo yokungcolisa igama leZimbabwe. Umthetho lo usolwa ngabanengi abathi le yindlela kahulumende weZANU-PF yokuhlukuluza abamabandla aphikisayo kanye labalwela amalungelo kaZulu. Ngumqoqi wenhlelo zebandla leMDCT uMnumzana Abednego Bebe uthi selilunga leMDC Alliance ekokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. UBebe uxotshwe kweMDCT nyakenye phambilini komhlangano wokukhetha inkokheli yalelo bandla entsha oweCongress. IMDCT isakhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. UBebe yena owake waba ngumeli weNkayi South ePhalamende wamukelwe ngabeMDC Alliance ngempelasonto. Leli bandla lithi kusikhatshana esedluleyo selamukele amalunga ayinkulungwane elamakhulu amahlanu 1500 evela kwiMDCT yona esikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Sixoxele sikhulumeli seMDC Alliance kuward 19 eNkayi umnumzana Master Sikhosana.
Amanye akhona siwamukelele etohwe, kusenzakala njalo kwamukelwa amalokhu zanjalo amalunga angako, sokungene amalunga asuka kumakhuphe abakwana 1500 asebebuyile emabranchini ethu aweMDC Alliance. Asebesithi bona benza imistake, babecabanga ukuthi indlela babetshelwa ngayo ngoba babetshelwa ngetribal ukuthi lina njengoba lingamaNdebele kumele likhokhelwe ngabantu besiNdebeleni soso. Manje sebethi kathe sinqabethi bakhangela sebethola ukuthi into abayitshelwayo kayiseyiyo, njalo sebesithi bona bathi bona nqabekhangela sebebona ukuthi umkhokheli wabo ayebatshela khona sekukhanya futhi elobudlelwano leZANU-PF. So sokungcono ukuthi baphenduke babuye ekhaya, okakhulu labo esikhulume labo bathi bona sokungcono ukuthi baphenduke babuye ekhaya, hayi sibamukele sibili ngobuningi babo. Njalo lokho ebethembisa futhi ukuthi babuya ekhaya, sebekhangelela ukuthi u-2023 alubi election ibuya, singaphindi futhi i-council le MP ubuyele futhi kuZANU-PF ngoba bathi bona ukuvotela AMTCT kufana lokuthi uyabulokhu votele iZANU-PF. So bathi sebekhathele, so sokungcono ukuthi babuyele ebandleni labo ele MTC Alliance. Yikho abakhala ngakho kakhulu nxa sikhuluma labo.
Ukuza kukaBebe kubandla lenu likwamukela njani?
Ebantwini benkayi kuqakathekile kakhulu ukubuyela kwakhe ngoba nguye obe hambe waduhisa abantwana beMDC Alliance. Isintu sithi sona abantwana ebenja abathungululi ngelanga elinye, nxa sebethungululile omunye sebona ukuthi hayi ukukhanya kulaphana, hayi sithi kabaphenduke. Kuqakathekile kakhulu ngoba yiwo umuzi wakhe, ayikho enye indlela. Siyamfuna ukuthi abuye abe khona labantwana owahamba labo, sithi kabuye ekhaya ngoba ivoti yinamba yabantu.
UMnumzana Master Sikhosana isikhulumeli seMDC Alliance kuward 19 eNkayi. Kodwa isikhulumeli seMDCT uMnumzana Witness Dube uthi kungamanga aluhlaza ukuthi kulabasekeli bebandla lakhe asebehlubukile eNkayi baya kuMDC Alliance.
Into ekhona ukuthi abantu beMDC Alliance abalitshele iqiniso ngenani labantu akade belalo i-1500 leyo ethiwoyo ambona ukuthi kungaba liqiniso labantu abaphume kithi ngoba besiza kuba kwazi njengeparty njengabantu ayisiphila labo abakuma structures ethu esikhuluma labo suku zonke thina amalunga akuzigaba zethu zebandla zama branch zama ward zama district ngabantu esikhuluma labo okungeke kwenzeke ukuthi kuphume abantu abaningi abangako singakwazi okwesibili enthanda ukuthi sikunanzelele ukuthi thina njengebandla le MDCT asilwi kakhulu le MDC Alliance asila nhloso yokuthi sibe siphoselana amazwi lelinye ibandla eliku opposition thina sikhangele kakhulu ukulwisana lezanu PF kuba buhlungu kakhulu nxa kungathiwa abantu basukile kithi baya kuzanu PF njalo sikhangelele ukubana sibe sidiliza izanu PF ngoba yiyo esiyehluleke ukuthi ilethe ukudla ematafuleni abantu yehle ukuthi yenze imisebenzi yiyo engcindezela abantu yiyo esilethe lonke uhlupho ongalucabanga khona ngale enkayi okuthiwa khona ngakho asila nje intshukuntshi yokuthi sithole siphoselana amazwi le bandla le MDCT Alliance kungabe kuyasidanisa kakhulu nxa bona sebengabantu abahlose ukuthi bazobhidliza ku-MDCT kuze kufike esigabeni sokuthi baqambe amanga angangokuthi bakhiphe amalunga ethu angafika i-1500 ngendlela zobunyonyo ebusuku thina singakwazi.
Udaba lukaBhebhe oselilunga le-MDC Alliance ulubona njani?
Nxa sinazelela nje imifanekiso ephumileyo ntungameli abantu esibabone bekulowo mhlangano wokwamukela umhambuma onguBhebhe nje esimaziyo ngudumalazo kusasulapha kusisa ulapha ngumuntu owaqotshwayo ebandleni le-MDCT ngomva kwebephula izisekelo zombuso webandla lethu owaxotshwa yibo bonabo abantu benkayi okusokuthiwa namhla abalikhulu lengxenye bangamlandela abantu be-MDC Alliance abazame ukuziqoqa bafake indlu yabo esimeni esihle hatshi ngamanga lokuzama ukuthi babe ngabantu abazahlala bona beqambela abantu amanga besenza ipolitiki zokuthi kukhulunywa amanga iqiniso elikhona yikuthi kumele sizivuthe njenge-opposition iqiniso khona ukuthi izanu PF government lezanu PF party isiphambanise iZimbabwe okumangalisayo okumele ukuthi kube yiyo esihlosa ukubana silwisane lawo hatshi ukuthi kuze kufike ezigabeni zokuqamba amanga ngamabandla anjenge MDCT elisazama ukuzivutha ngomva kokulahlekelwa ngubaba uPresident uMotsi Sangrai.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli seMDCT. Seli kubonile na okusemaphephandabeni inkundla yeZim Live ithi umongameli Mnangagwa sexotshe usikomitshi wezanu PF umnumzana Victor Matema Danda umsebenzi emethesa icala lokuphehla ukungezwani phakathi kwabasekeli baleli bandla. Iphephandaba le-Herald lona lithi uhulumende useqedisa ukulolonga inguquko kumthetho wokuthathana we-Marriages Act njalo inkulumo phakathi kwakhe lenkokheli yosiko ziyaphambili. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani bakasazwe sanibonani enqabe ngithi nathi njengesizwe sikamthokazi ngithi kungaba kuhle nakhuthi inkosi ma ingatholela nje indawo khona le ngakithi emakhaya esemzakamthokazi lapho ezohlala khona hhayi ukuthi sizwe ukuthi inkosi yetila ejohannesburg kuyasihlukumeza kakhulu ma sakuthi inkosi yethu ihlala la emhlobeni kwathiwa inkosi yethu iyisiphephethe ubonakala sengathi inkosi yethu iyisiphephele nzima so kungaba kuhle ukuthi inkosi yethu ma ingakhela indawo le ngakithi emakhaya siyakwazi ukuyahlala esigodleni sikamthokazi ngiyabonga kunima ubrian hlokuzo sowethu
Sarubonani valaleli ve Studio 7 kanye na vasakazi ve Studio 7 mina ngu details puma kona pana kubulawayo Kotse Park ekhaya ngise Plumtree ngokusebenza ngise Goli makithi esifanele sikunanzelele bakithi ukuthi amaqembu lawa ayeze politiki akhokhelwa ngabantu abasesishonini angangeke asikhulule ngendlela esifisa ngayo azokhulula right mhlawumbe ke ilizwe kodwa lati sifuna ukukhululeka sibe lenkosi yakithi sikhululeke sithole imisebenzi endaweni yakithi ngingakunanzelela komnye umnyaka laphana ePlumtree abantu abagijima ngezimoto lezana begijime bethatha abantu bebabeka lapha most of them kwakungasibo bantu basesindebeleni uzothola ukuthi abantu basesindebeleni badlaza imoto kodwa amalayisensi abanikezwa ukuthi bekwenze kunalokho kusuka abantu abasekudeni bezonikezwa la so sifuna ukuthi khona lokho sikhululeke kube yithi esiyitholayo leyo msebenzi so uma singake sibhekeni ukuthi mhlawumbe icembu elingasikhulula ngelesemathebelelengi eliphethwe ngumuntu wasesindebeleni engakucela nje abantu ukuthi asike sinanzeleleni nje ukuthi kathi imthwakazi ihlala ilwisana lezinto ezinjani siyazincoma izinto ezilwisana imthwakazi elwisa zona so asike sizameni sijoyine mpela imthwakazi siyamamemba kona lokho noma kumbe kanjani la uphosele noma kuyi 10 rand noma kuyi 10 wati kufana kuyayenza umehluko ukuthi icembu leliyana lalo likhuphuke so yikho okunye okungasinceda singabantu basesindebeleni
ala studio 7 hayi ngizihlisa phansi ngizihloniphi ngihlonipha njalo baba studio 7 umsebenzi omuhle kangaka enuphetheyo nonke nibalulekile ngiqakathekile hayi okhulumayo ukapenta moyo induna yenkosi umdlikazi wesibili silo hayi ngikhuluma lapha eCountry Park hayi inti phakazo omuhle ondlela zimhlophe hayi ele Friday masili bambe ngaleyo ndlela njengoba isilo sitshilo asiyilandeleleni imikhuba yakwethu uluntu lwethu ukuyithu kwethu siziqhenye ngako siyithande ngakho hayi phakazo omuhle nanibonga kakhulu ungathi elisihlanu lingavuya sibe njalo sonke ngiyabonga
Sanibonani basakazi nabalaleli be-studio 7 sanibonani mina engezonithi mangabe sifaka ama-voice note asiwafake yena angabe imali kakhulu kodwa into engimangazayo uzofaka i-voice note ibeyi-23 second but ingafunda le-voice note ye-23 second bese kuyafunda i-voice note eyi-3 minutes umculo wekhulume ekhulume phinde into eyodwa eyodwa sasengizula ukuthi uthini kodwa isimanga sakhona yileso sokuthi lama-voice note ukuthi mhlawumbe 23 seconds awafakwe uzofakwe leyo yona lende uthole ukuthi lesikhathi sethu abalaleli sesimamela ama-voice note ayi-3 ngendaba ngoba abantu ababeloku bakhuluma into eyindendendeendendende bangahlwesi bafuna o-5 into o-3 minutes kothole ukuthi thina esikhuluma 23 seconds okothi kungafakwa kothi isikhathi kasilimaza kakhulu lokhu basakazi ekucela ukuthi lawo nje ma-voice note lawo 3 minutes 4 minutes ningawafaki
ngiyalibingelela lonke igama lami nguhlalani mlotshwa yikho-ke ngikhuthaza uzulu wezimbabwe ukuthi sigeze izandla izikhathi zonke sigqokeni amamaski ukuze sizivikele emkhuhlaneni wekhorona sigeze izandla sigqoke amamaski singahambi ebantwini abaningi ukuze sizivikele kulo umkhuhlane igama lami nginguhlalani mlotshwa ngilapha kweleButswana
labo kube kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wakweleSudan selovelane isivumelwano sokuthula lelinye lamaqembu abahlamuki aloke elwisana laye. Ugatsha olubona ngezomvikela kwele Mozambique luthi kufe abantu abaningi ngempelasonto ngemva kokuhlaselwa kwesigaba sePalma ngabahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Lo qhubeka lusegudwini udaba lwabantwana abangelamaphepha abathunyelwa ngabazali babo eMelika bevela emazweni asezwekazi laseSouth America ukuthi bazedinga ubuphepheli eMelika. Ngelanga kubikwa kufika amakhulu lamakhulu abantwana laba kanye labantu abadala emngceleni weMelika leMexico. Abanengi bangena ngaphandle komthetho. Abebandla eliphikisayo lama Republicans basola umongameli Joe Biden besithi nguye okhuthaza abantu laba ukuthi baze ngobunengi. Kodwa uhulumende kaBiden uyakulandula lokhu esithi uzama ukululungisisa lolu daba. Abantwana abangena kunkulungwane lenkulungwane bagcinwe kuzakhiwo ezitshiyeneyo yiMelika esigabeni seTexas phambilini kokuthi badinge ubuphepheli. Sixoxe lengcweti kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Udaba lweziphepheli esezisuka emazweni azo zigijimela eMelika ukuthi ziyehlala khona ngokuba sekusuke uTrump lomduli wakhe omkhulu kwangena uBiden othembisa ukuthi uzalalela abantu abafuna ukuba yiziphepheli labafuna ukuzocatha eMelika baphe ithuba lokuthi bazikhulumele bakwazi ukuhlala eMelika labo abafika kudala baphiwe ukuba yizizalwane. Udaba lwakhona lwenza kube nengozi enkulu kwezepolitiki kuBiden ngokuba abantu sebesukume ngobuningi osekusethusa ikakhulu abama-states la angaphansi ngale aseborder yeMelika ukuthi hayi phela sokuyangena umhlaba wonke ungena eMelika uzohlala lapha i-crime yephezulu ubugebengu buye phezulu abantu abedu balimale badliyongelwe ukwenziwe zonke lezi zinto. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi uBiden alubambe ngokuhlakanipha lolu daba abonise ubuntu lokuhlonipha amalungelo alabo abafuna ukuzocasha kodwa kungabi ukuthi sekuvuliwe sekungena unoma ngubani ngokuba lokho kungamlimaza kakhulu kupolitiki kulimaza ama-democrats njengo-2022 lango-2024.
Ngokubona kwakho Ncube, kumele luphathe njani lolu daba uBiden?
Ukuba avikeleke ubaba uBiden epolitikini lezamlimaza eziphepheli ukuthi aqinise lokho okuthiwa i-border security, ukuvikelwa kwe-border, agcwalise kakhulu amaphonisa kuleya ndawo lanxa kungasakhiwanga umduli wayathutsha kodwa kubonakala ukuthi abantu abasangeni ngaleya ndlela ababengena ngayo ngokuba leyo nto izasetshenziswa kakhulu ngo-2022 lango-2024 kusiya phambili izagcina isiyiyo indaba ehlukanisa ama-Republicans lama-Democrats. Ngakho-ke kumele athi yebo kambe abantu abafuna ukungena bazalalelwa izicelo zabo zokucasha eMelika balalelwe, abangavunyelwanga badiphothwe babuyiselwe emazweni abo. Angekele ukwenza khona lokho, angekele ukudiphotha kakhulu, angekele ukuvikela kakhulu iborder yeMelika, kungalimaza ama-democracy kakhulu ku-election elandelayo. Ngakho-ke kumele avikele iborder, aqinise iborder, diphothe kakhulu kodwa hloniphe amalungelo abantu abafuna ukuzocasha.
Umnumzana efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. Abanye asebehlatshiwe ijekiseni yokwenqabela i-coronavirus ye-Victoria Falls babikwa sebewutshaya indiva lumkhuhlane. owayengumqoqo wenhlelo ze-MDCT njalo wake wamela iNkayi South yePhalamende, umnumzana Bednego Bhebhe uthi selilunga le-MDC Alliance. Umeli weMberengwa South edalele ePhalamende njalo engowezanu PF umnumzana Alan Mpofu Kasekho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamelinkomo.